Disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ichananjani mthwakazi omuhle olamukela emweni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 6 kumabasa 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
ezibona izolo laphana Harare Club kusenziwa ngama-youth ZANU-PF kutshengisela ukuthi bayethukile njalo bayesaba ngokusukuma kwe-generational consensus ikhuluma ukuthi hatshi sokuyisikhathi sabasakhulayo ukuthi bebuseleli lizwe.
Abasakhulayo bebandla leZANU-PF baphazamise umhlangano wokuhlaziya imicabango yabadala labasakhulayo owe-generational consensus.
Alithethele uyicala kuqhubeko uma lizoqhubeka ngoba amanga namanqinenyathi ebhekene neqiniso kuyobonakala.
Owayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma umiswa phambi komthethwandaba esetheswa amacala enkohlakalo. Iqembu le-Highlanders selethule ngokusemthethweni ikhithi yalo elizayivunula lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo bebandla leZANU-PF baphazamise umhlangano wokuhlaziya imicabango yabadala labatsha owe-generational consensus eHarare izolo. Incwadi kwezombusazwe zithi iZANU-PF ikhanya ikhathazekile kakhulu ngemikhankaso yabasakhulayo kumabandla wonke ezombusazwe eyokuthi kuvotelwe inkokheli esakhulayo. Kubika uGibson Bebe.
Abasakhulayo beZANU-PF laba bafike baqala udlakela eHarare Club lapho akade kuqhutshwa ingxoxo yabasakhulayo ngodaba lwezombusazwe intuthuko yenotho kanye lendiba okumele bayidlale ngesikhathi sokhetho. Ilunga lomkhankaso obizwa ngokuthi Generational Consensus umnumzana Pride Mkono uthi okwenziwe ngabeZANU-PF kutshengisa ukuthi bayesaba inkulumo zeGenerational Consensus ezijonge ukukhuthaza ukuvotela umnumzana Nelson Chamisa okhokhelela umanyano we-MDCT ngoba elakho ukunqoba kukhetho lwalonyaka.
Ezibona izolo laphana Harare Club kusenziwa ngama-youth ZANU-PF kutshengisela ukuthi bayethukile njalo bayesaba ngokusukuma kwe-generational consensus ikhuluma ukuthi hatshi sokuyisikhathi sabancane sabasakhulayo ukuthi bebuseleli lizwe. Siyababona ukuthi bayesaba kakhulu. I-generational consensus yona libandla labasakhulayo ababutheneyo ukuthi betshengisele usekelo kumnumzana uNelson Chamisa owebandla le-MDC njalo engumkhokheli we-MDC Alliance.
Osakhulayo omnumzana Gift Othalo Siziba uthe okwenziwe ngabasakhulayo beZANU-PF kutshengisa ukungahloniphi njengoba kungasikho kwakuqala ukwenza lokho.
Njalo ngabafana beZANU, ngabafana bangelalwazi, ngabafana bobandlululo le-violence lapho esibone khona bezama-ke ukudisrupta uhlelo ebelabantu bebekhethe ukubana bekhulume bekhangela indaba-ke zenhlalakahle yama-youth kukhetho oluzayo ka-2018. Bona basebecabanga ukuthi hhayi sizavala abantu abakhulumayo ngokuba ngumsindo.
Ingcitshi yezombusazwe umnumzana Richard Mahomba uthe kungakhathalekile ukuthi libandla liphi sokusobala ukuthi amabandla ezombusazwe aweZimbabwe sokumele aqakathekise abasakhulayo babanike ithuba lokuzimela edale lephalamende nakwezinye inhlangothi zempilo.
Esikubonayo yukuthi izinga lezepolitiki lethu selifeza obala ukuthi kusina kudedelwana. Yikho ke kungakhathalekile ukuthi lokhu kwethulwa ngabe MDC kumbe kwethulwa ngabe zaphu kumbe ngabe zano okuqakathekileyo ukuthi ukuze kube lengqobela phambili amabandla wonke kufuze enze ukuthi intsha yabo iyenelise ukuphatheka kwezokwakha isizwe njalo benelise ukuthi bebe labameli eParliamente abatsha.
Omnomzana Themba Mliswa onelunga ledale leParliamente emele iNorton engenabandla alimele uthi ukuhluma kwamabandla amele abasakhulayo kuyajabulisa njengoba kuyibo abaphatheke kwezombusazwe nakwezenotho. Uphinde wathi uhulumende kamnumzana Robert Mugabe akazange abaphe indlebe zokulalela izikhalazo zabo, ngakho-ke umongameli Emmerson Mnangagwa nxa efuna ukuphumelela embusweni kumele alalele njalo ahloniphe imboni yabasakhulayo. Umliso uphinde wathi inhlanganiso ezinjenge-generational consensus leyathi ayikhokhelayo sezinanzelele ukuthi njengabasakhulayo labo bale ndima enkulu abalakho ukuyiphatha ekuthuthukiseni ilizwe njengalokhu okwenziwa ngababeqoqa abasakhulayo ukuya empini yokuthola uzibusi weZimbabwe. I-generational consensus inhlanganiso yabatsha abajonge ukuqhubekisa phambili imbono yabasakhulayo nokubakhuthaza ukuthi bangene ezikhundleni zobukhokheli bancintise kukhetho lokudinga abameli bedale leParliamente kanye lamakhansili elizweni lonke jikelele kukhetho lalonyaka. Ngimele isitudio 7 iseHarare, nguGibson Pepe.
Kulamalunga edale leSenate yeMelika agoqela uSenator Jeff Flake lo owebandla lamaRepublicans kanye lo Senator Chris Coons owebandla lamaDemocrats labanye abakhangelelwe ukufika eZimbabwe namuhla ngenjongo yokuzibonela ukwenzakalayo elizweni kulandela ukususwa kukaMnumzana Robert Mugabe embusweni libutho. Abahlanu laba bazahlangana lenkokheli yamabandla aphikisayo, inkokheli yenhlanganiso ezizimele zodwa kanye labanye abantu abathiyeneyo. Bahlolisisa indlela zokuguqula umthetho wezidera owafakelwa abalandeli bebandla leZANU-PF nguhulumende weMelika ebethesa amacala okukhahlameza uZulu njalo lokungenzi ukhetho ngemfanelo. Bafuna njalo ukuthi kube lokhetho olubalulekileyo eZimbabwe amazwe la engakaqalisi ukudlelana okujulileyo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo Nkosazana Stacy Lomba obona ngezokudlelana loZulu esikolweni seMelika eZimbabwe.
This afternoon we were happy to welcome a congressional delegation led by Senator Coon. As well as Senator Flake is here. He is accompanied by three additional senators.
Namhla samukele amalunga edale leSenate yakweMelika azabe ehlangana labantu abathiyeneyo lapha eZimbabwe. Lapha ngikhuluma ke ngoSenator Chris Coons kanye loSenator Jack Flake. Bahamba labanye abathathu abakhangelelwe ukuthi bazakwenza imihlangano ethiyeneyo nabantu beZimbabwe. Kukhanya ngazani bazahlangana loMongameli Emmerson Mnangagwa njalo lenkokheli yamabandla aphikisayo kanye lenkokheli yenhlanganiso ezizimele zodwa.
The proposed amendments to Zadera, which they have made, and have a dialogue with the leadership here on further engagement between the United States and Zimbabwe.
Esibone ngazani bazakhuluma ngakho kakhulu ngosokugugukile kweZimbabwe kulandela ukungena kukahulumende omutsha njalo kunye bazakhangela umthetho wezidera ukuthi kambe ungalungiswa njani.
Well, as they have said, one of the primary things that they want to express is their desire to see free, fair, peaceful and credible elections. This is something that President Mnangagwa has promised and stated that he will work for. So that's one of the things.
Ukuthi njalo bazaxoxisana ngodaba lokuthi kungadlelwana njani phakathi kweZimbabwe eMelika. Baqakathekisa kakhulu ezokhetho. Lapho ke bafuna ukuthi kube lokhetho olubalulekileyo eZimbabwe oluzayo. Lokhu kulandela ukwethulwa uMongameli Emmerson Mnangagwa. Wathi ukhetho luzabe lubalulekile. Angazi ukuthi kodwa bazakhulumani namabandla aphikisayo.
Long Nkosazana Stacy Lomba obona ngezokudlelana lozulu esikolweni seMelika eZimbabwe obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 ekhona le eHarare.
Yebo mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le VOA Ndebele ngomvulo vulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 p.m. kusiya ku 5 p.m. Lilakho njalo kusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Owaye ngumongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma lamhlanje umiswe phambi komthethwandaba we High Court eDurban eseteso amacala enkohlakalo. AbeZimbabwe abakhulumele Studio 7 bathi lesi isibonelo esihle esalokho okumele kwenziwe ngohulumende weZimbabwe. Kwaye ngumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe besithi laye ulamacala amaningi awenzayo esabusa. Kubika uBenedict Nhlapho.
Lo umnumzana Jacob Zuma ecula ndawonye lamakhulu abasekeli bakhe abe besemthethwandaba bezomsekela besithi akayekwe ngoba akanacala. Yena ke umnumzana Zuma ungena emthethwandaba ezihlekela njalo phakamisa izandla ebingelela abasekeli bakhe. Ngemva kwemizuzu emilutshwana abatshutshisi abameli bakaZuma labe enkampani yeFrance iTales layo etheswa amacala afanayo bavumelene ukuthi icala dluliselwe mhlaka 8 Nhlangula. Lokhu kwenzelwe ukupha uZuma ithuba lokuphikisana lokwetheswa kwakhe lamacala ayeke wawetheswa ngo-2007 esulwa ngo-2009. Uthe ephuma lapho umnumzana Zuma watyela abalandeli bakhe ukuthi yena umsulo kodwa izita zakhe zimninda ngamacala.
Alithethelwe icala kuqhubeka uba lizoqhubeka ngoba amanga namanqinenyathi ebhekene neqiniso kuyobonakala.
Ukuvela kukamnumzana Zuma emthethwandaba yinto esibabazwe liningi lezalwane zeZimbabwe, hatshi ngoba zisithi ulecala kodwa ngoba zisithi kutshengisa ukuthi umthetho weSouth Africa awulandaba ukuthi odale icala ulasiphi isikhundla emphakathini. Abaningi ke bathi lesi sifundo esikhulu eZimbabwe ngoba oyemongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe laye kufanele ayebhekana lamacala egugrawundi lenkohlakalo eyenzakala embusweni wakhe yatshiya ilizwe liguqe ngamadolo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi uthi ukuthi uMgabe ayejeziswa akusikho ukuthi kukhona omzondayo kodwa ukuthi ayechaza konke okonakala ngaphansi kombuso wakhe.
Lokho kuyamkhulula laye ukuthi akwazi ukuthi azikhulumele uhlangothi lakhe njalo lalo iqiniso livele emphakathini ngoba kuzohlala kuthiwa umuntu othile wenza okuthile kanti akusinguye yedwa owakwenzayo kumbe njalo akusinguye owakwenzayo.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala yena othi kulobu fakazi obuningi bokuthi abantu babulawa mahlayana ngesikhathi segugrawundi eyayithunyelwe nguye umnumzana Mugabe kwelemandebeleni ukuthi iyethanyela ingcekeza.
umiruthi bonke lo womgabe labo dabengwa bonke labo labo mnangako bonke labo parents besaphila kanje bebizele court bekhuluma iqiniso kubonakala ukuthi kahle kahle vele kuze kubulawa abantu wa more than 20,000 or 30,000 or 50,000 abachithekela yimizi abaningi balahlekile abazi ukuthi bakuphi ukuthi kwakwenzekeni.
Banengi-ke abaqhubeka besola izivumelwano ezenziwa lomongameli Mugabe ngesikhathi sehla esihlalweni besithi lezo zivumelwano ezenziwa nguhulumende kamnumzana Emmerson Mnangagwa engazange athola imibono kaZulu zizadala umkhuba omubi wokuthi omongameli beZimbabwe bazenzele santando bethemba ukuthi abasoke bathonisiswe loba sebephumile esikhundleni. Melisuru 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Ibandla le-MDC lithi amalungiselelo omhlangano walomkhulu ozaqhutshelwa koBulawayo kusasa asekusibanga sezinga laphezulu. Abasekeli bamabandla abumba umanyano we-MDC Alliance abalisa yona i-MDCT. I-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walsh Mengcube kanye labe-People's Democratic Party ekhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti babikwa befole esitaladeni zakoBulawayo namuhla bememezela lumhlangano oza kwenzelwa enkundleni ye-White City Stadium. Ku-Livestock lamhlanje sixoxa ngokwenzakala kumabandla ezombusazwe asedinga abantu abazawamela kukhetho oluzayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Obe ngunobhala obona ngokwethulwa kwemibiko yokudlelana labezindaba ehofisini yomsekeli kamongameli wele South Sudan usechiye umsebenzi. Inhloko kahulumende yakwele Hungary umnumzana Viktor Orban uvikwa eseqalisile ukuthuka abokuza phambilini kokhetho lokudinga amalunga edalela ephalamende ngesonto. Abesifazana beZimbabwe bakhala ngokuthi kabakhululekanga ukuphatheka kwezombusazwe ngenxa yenhlupho zobudlwangudlwangu kanye lokukhahlanyezwa ababhekana lakho phakathi kwamabandla abo. Kubika obatabile masuku.
Ukhetho lukhanyelelwe ukuqhutshwa enyangeni ezine ezilandelayo, kodwa ubudlwangudlwangu obukhona sobusenza abesifazana badedele emuva. Omama abanjengonkosikazi Joyce Mujuru, uGrace Mugabe, uThokozani Khuphe, uJessie Majome, labanye sebehlukuluzwe emabandleni abo, abanye baze baxotshwa. Omunye wabo mama olilunga ledale lePhalamende unkosikazi Priscilla Misia Irambu Moshonga uthi amabandla ezombusazwe yiwo adala ukuhlukuluzwa kwabo mama, ngakho kumele kuqondiswe phakathi kwawo amabandla.
Athi bekusukukhuluma iminyaka yonkeno le abantu bebengalaleli. Sesikubona kathesi manxase lisiya entweni lezi zokukhethwa kulapho libona khona ukuthi omama bahlukuluzwa njani. Bahlukuluzwa ngoba kulamadoda akhona kuma-political parties vele angafuni umama, yinto esimele siyazi yona le.
Umongameli we-PDP unkosikazi Lucia Mathibenga uthi ubekhangelele ukuthi omunye wabomama unkosikazi Thokozani Khuphe mhlawumbe ubesethola ithuba lokuthi abe ngumongameli, kodwa wamangala esebona esejikijelwa ngamatshe ebizwa ngamagama okuthi dissident.
Besingakhangelela ukuthi
kuzangenela ukuhlukuluza okusuka kube le violence engaka. So kufidanisele kakhulu. Lastly, mina njengomunye owabantu ababekhona uhambo lokudinga idemocracy kwele Zimbabwe luqalisa ngo-1999 njalo sikhona sonke besikhangelele ukuthi ukhuphe laye usekhwele wakhwela wayaphezulu labangafika khona ukuthatha isikhundla sokukhokhela, but sesibona how sebemjikijela ngamatshe futhi yena sezafika. Thina sesizaqalisa ukuziqhenya ngaye ukuthi engxenye ye-election leyozayo ayi silabo bani laphana laphana silabo bani sesimcounter lathi ukuthi ukhona. Sesibona be amadoda ayam attack, sesize sibavumele into embi enjalo.
Olilunga ledale lephalamende unkosikazi Dorine Bebe uthi ngempela isimo asibamelanga kuhle njengabomama ethi bayakhahlanyezwa emabandleni.
Bona isilimi ngoba ukuminyana kwangikhona okwenzekalayo kuzakhoza enye i-conflict engayenziyo. Nxa iprovinsi eyodwa ingathi kulama-candidates angu-80 something, mbona ngani vele khonapho vele ngenye indlela kuyabe sokusenziwa izinto zefeva.
Inhlanganiso ezimeleyo e-Research and Advocacy Unit yona yenza uphenyo ikhangelisisa ukuthi amathuba abomama kwezombusazwe phansi kukahulumende kaMnangagwa anjani, njalo uphenyo lolu lwaveza ukuthi abesifazane abakhululekanga ukuphatheka kwezombusazwe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu le-Highlanders selethule ngokusemthethweni ikhithi yalo yalonyaka. Kubika uJoseph Njanji.
Amakawuso la alungiswe elizweni leChina njalo ayingxenye yosekelo iqembu le-Highlanders elilutholwa luvela enkampanini ye-NetOne. Iqembu le-Highlanders bese lidlala imidlalo emine lisebenzisa amakawuso inkokheli zaleli qembu ezithenga ukugqoka nxa iqembu lizilolonga. Njalo lokhu bese kudale inkulumo phezu kokuba izabuya yini imvunulo yelombala wamawaba okuyiyo iqembu le-Highlanders elidume ngayo. Kuthe lalapho sekuvele imifanekiso yamakawuso lawa ebulenjini, kwaba khona njalo abasola ukuba awalahlonzi. Kodwa isiphathamandla seqembu le-Highlanders uMhlanhla Dube uthi abalandeli bazazibonela ngesonto isimo sale mvunulo.
Ngethemba lokuthi ngensonto nxa abalandeli beqembu sebebona kakuhle ngawabamehlo kusemini ilanga lithe klaka ukuthi abadlali babo babukeka ngaluphi uhlobo, baza kunanzelela ukuthi yebona kulabanye abalembono engafanile abanye kuvunyelwe lokho. Asingeke sonke savumelana into efanayo, kodwa kuqakathekile ukuthi sikhangeleke as a professional unit.
Iqembu le-Highlanders lithole usekelo oluvela kunhlanganiso ye-NetOne ngemva kweminyaka embalwa lisebenzisana nenhlanganiso ye-Bank ABC. Njalo uDube uthi abantu babofunda ukubonga ngoba kungela sekelo lolu aluba isimo sibucayi kuleli qembu.
Sibonga kakhulu ama-sponsors ethu NetOne ngoba kuhle kabi ukuthi kungakhanyi izigwenxa, kungakhanyi ubuyanga, kungakhanyi izigamba phakathi kweqembu. Kuqakathekile kakhulu ukuthi nxa sisola abasolayo sinanzelele ukuthi ukubonga kuqakathekile, ngoba ama-sponsors ziningi indawo lapho abangakhona ukuthi bayodinga ubudlelwano.
Udube uthe ensukwini ezilandelayo amakawuso azaqala ukuthengiselwa abalandeli beqembu, njalo lawa wenkampani ye-Raw azabe ethenge kangcono kulalawa akade bewasebenzisa kudala awe-Adidas. Ngimele Studio 7 ngobulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Ichi waza waza Friday my darling, waza Friday
um 7 to 4. Waza Friday lamhlanje sihamba lomculi kaMasikandi, umlandi wechichi odabuka phansi enkayi kodwa ohlabela ekwele South Africa.
Oh,
Umlando wechiche ngumhlabeleli osaqathulayo njalo leli lidlalate lakhe lesibili alethule enyakenye. Isihloko salo sithi abakwethu. Ingoma edlalayo yona ithi dlala chuma. Kahle kahle ingubani linsizo?
Umlando wechiche kahle kahle ngu-Anthony wakochuma. Engayi le ezigqalabeni uChief Madliwa. Ibizo lami engizalwe ngalo elisethupheni kababa nomama.
Ukona ukuhlabela kahle kahle ukuqalenini?
Ngiqalise nje ngisabheka eqembi kulelinye iqembu okuthiwa ngomchelukelwa bekuwu-2010. Iqembu lomchelukelwa liphethwe ngomunye umfana uHlawuzamana wakwaButhelezi ophuma ngase-South Africa enqutho. Uye umfana engingathi ukuthi wamfaka emculweni ngiyi-backup yakhe ngo-2010. Ngambhekhela ngo-2010, ngambhekhela 2011, ngambhekhela futhi ngo-2013. Kwase kwehlike ngo-2014 kwaba ikuphuma kwami-ke eqenjini lakhe.
Lesithathu idlalade liyeza nini?
Iy'nhlelo zethu zithi idlalade liyeza ngo-August. Kuzobe kunzima kakhulu ngoba nolwazi soluluningi lana kumlando wekithi manje sesijule kakhulu.
Idlalade leli lilengoma ezilijumi lane ezigoqela le ekhuthaza uZulu weZimbabwe ukuthi avote ngobunengi kukhetho oluzayo.
Lengoma ekhuluma ngokuthi siyabambene siyovota ayingoma elomlayezo omkhulu ngoba masingabantu especially thina abantu abantu yithi kumele sivotele izwe, yithi kumele sifake ushinto ezweni.
Utheni kubalandeli?
Kubalandeli bonke nje umhlaba wonke. Into sicela kakhulu yi-support. Masingazama ukuthi sithole nama-sponsor abantu abazosibambisa.
Abakudingayo bakuthola kuphi?
Uma ngabe ufuna ukumfonela uyangithola ku 0738773336. Ngiphinde futhi 0738773336. Ma ungena lapho ku-Facebook ipage yami nje ngumlando wethu.
Uphuma ke enkundleni umhlabeleli ngale ethi ingovolo. Umlandi wechichi ubehlabela ke kamnandi ekuhlelo Woza Friday usigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Iqula lamalunga edale lephalamende ele Congress la kwelemelika selifikile eZimbabwe ukuyahlaziya umumo wezombusazwe. Abasakhulayo bebandla leZANU PF baphazamisa umhlangano wokuhlaziya imicabango yabadala labasakhulayo owe-generational consensus. Thokoza omuhle elingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo Matukanduna bafuphatisa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.